indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngomgqibelo womhlaka 29 kuNhlolanja ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Sikhangelele ukupetishina iZimbabwean government, sipetishine iSADC, sipetishine iAfrican Union, sipetishine United Nations, sipetishine uQueen ngokwakhe ngiyandi, sipetishine iBritain njengama-colonizers ethu, lamanye ama-neighboring countries akokelo South Africa, Botswana as individual countries.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhube umhlangano walo omkhulu we-rally eChabalala Hall namuhla, lapho elitshele abalandeli balo ukuthi lizakwazisa amazwe omhlaba kusukela kusasa lisebenzisa i-petition ukuthi alisafuni ukubalelwa ngaphansi kombuso weZimbabwe.
Sidlala sibulele kakhulu ngoba esitolo kakungeneki. Vele kakudla into ethengekayo, akula mali. Sakwazi ukuthi sikwenze sikuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima. Kube lime kathi ezingizulu loleli ekhona ebantwini la.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla. Lanxa inhlanganiso ye-World Food Programme iqalisile kulinyanga ukuncedisa abanye, iningi lithi alikutholi lokhu kudla. Amapholisa namhlanje agombolozele indlu kaMnumzana Job Sikhala ongumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC, abopha abalitshumi lanye njalo atshaya abaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapolisa namhla agombolozele indlu kaMnumzana Job Sikhala ongumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC, abopha abalitshumi lanye njalo atshaya abaningi. Lokho kubikwa kuza ngemva kokuzama kwabatsha bebandla le-MDC ukuzivikela kwabanye babo bezanu-PF abakade befuna ukuhlasela umuzi kaMnumzana Sikhala bemethesa icala lokubangela ukuthi eleZimbabwe lethese izijeziso zenotho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapolisa athele intuthu ehitsha ye-tear gas ukuxotsha abatsha abakade belele endlini kaMnumzana Job Sikhala eSt Mary's eChitungwiza. Abatsha be-MDC bathi bebesekela uMnumzana Sikhala obesethuselwa yintsha ebandla leZANU-PF ebikwe ngaphansi kwenhlanganiso ye-Concerned Citizens Forum ngemva kokuveza ukuthi iza kuya emzini kaSikhala iyetshengisela. Abaningi abagucela isikhulumeli sabatsha kwe-MDC uMnumzana Stephen Chuma babotshiwe njalo baseSt Mary's Police Station. Ibhasi yeZupco ebisiya edolobheni leHarare isuka eChitungwiza ishaywe ngamatshe njalo abakade beyigadile babanjwa ngamandla ukuthi behle. Indlu kaMnumzana Sikhala ibigonjelezelwe ngamapholisa kwelanga lonke namhlanje. Lokhu kuveze umgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDC uMnumzana uBase Thole.
Kunzima ukuthi sibone ukuthi bangaki ababotshiwe ngoba abanye babo ngabasibo bebandla lethu. Asikwazi ukuthi bangaki ababotshiwe bafika ichumi.
Ekhuluma ngalolu daba unobhala wezomvikela kwe-MDC uMnumzana Emmanuel Chimwanda uveze ukuba kunabaningi abalimeleyo. UChimwanda uqhubeke wathi njengebandla kabacelanga ukuthi amazwe aphesheya ethulele leZimbabwe izijezo zomnotho.
Akula ndlela umuntu angatshela ilizwe leAmerika ukuba lifake izijeziso. Izijeziso lezi zehla ngenxa yokungahlonitshwa kwamalungelo abantu.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyati uthi ngempela kulabasha abatshengiseleyo bebangela ukudlakela njalo babotshwa. Ugcizelele ukuthi babulele iwindi lebhasi yeZupco, wakhuthaza ukuthi abezombusazwe kufanele belondolozwe ukuthula. Asiwazweni amazwi akhe.
Yes, we confirm there were some youths who went on a flash demonstration. They bent tires, they damaged the windscreen of a Zupco bus. Police moved in, arrested 11 people, and we urge members of the public, we urge political actors to engage in lawful activities so that at the end of the day, we assist in the maintenance of peace.
Kula the concern citizens forum. Lali chaliza wea njini yomkokeli we MTC umnunganezo nchamisa nchamisa gokuthi emasingo kanele zindlini zabaphathi ntambo valeli bandla ezibalisela umnumzana Tendai Biti eHarare lomnumzana Sikhala bebethela icala elifanayo. Kodwa isiphathamandla sanihlanganisa umnumzana Taurai Khandisaya utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi abasayi kuqhubeka ngohlelo lwabo ngoba ibandla le-MDC selingenela kulo. Kodwa ugcizelele ukuthi ibandla le-MDC lilomlandu kudaba lwezijeziso zenotho ezethulelayo leZimbabwe. Umnumzana Chimwandu wazise ukuba uSikhala kakabusha kodwa bakhathazekile ngokwenziwe ngabatsha bebandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lemthwakazeli Republic Party liqhube umhlangano walo omkhulu we-rally eChabalala Hall namuhla, lapho elitshele abalandeli balo ukuthi lizakwazisa amazwe omhlaba kusukela kusasa lisebenzisa i-petition ukuthi alisafuni ukubalelwa ngaphansi kombuso weZimbabwe ekuqhubekeni komkhankaso wabo ukuthi elikamthwakazi kufanele lizimele lodwa njengelizwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulomhlangano umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthe bazaphuma ijumo kusukela kusasa bekhankasela ukuphuma ngaphansi kombuso welizwe leZimbabwe.
Siyabonga kakhulu, sinanzelela ukuthi idaba lethu asodaba oluncane, yikho sikhetha ukuqala sithola ama-signatures esizawayenza 20,000 bese siwahambisa kunhlangothi zonke ezilokwenza le ndaba yakomthwakazi. Sizitshela ukuthi inyanga leyo siyaphela uMashi njengoba sinqala nje kusasa. After 31 days, 20,000 signatures sikeze silayo. Bese siqalisa-ke ukuyatshela umhlaba ukuthi hayi sesifuna ukuphuma eZimbabwe ngoba kuzabe kule evidence yokuthi abantu bakomthwakazi basayinile bathi lefuni elizwe labo.
Umnumzana Moyo wengezelele wathi badinga ama-signature abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili abayisibonelo senani labantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi abazawasa kwamanye amazwe bewazisa ngohlelo lwabo.
Sikhangelele ukupetishina iZimbabwean government, sipetishine iSADC, sipetishine iAfrican Union, sipetishine iUnited Nations, sipetishine uQueen ngokwakhe eNgilandi, sipetishine iBritain njengama-colonizers ethu, lamanye ama-neighboring countries akho kuphela South Africa, Botswana as individual countries.
Umqondisi wenhlelo webandla le-MRP umnumzana Patron Xaba uthi lolu ludaba olumqoka njalo bazimisele ukuthi bazimele bodwa njengelizwe elikhululekileyo.
Lodaba oluqakatheke kakhulu, sesizimisele ukuthi sizimele sisodwa njengelizwe elikhululekileyo. Sikhangele ukuthi amazwe omhlaba i-international lobbying izaba luhlelo oluzajoyina amanye amazwe e-Afrika akhululekileyo njengabo-Namibia, njengamazwe afana labo-Lesotho, amazwe afana labo-Botswana, sini lathi sizimele sisodwa.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda, umgcini sihlalo wabesifazana kubandla le-MRP uthi uhlelo lolu luzaletha inkululeko.
Silubona luqakathekile ngenxa yokubana luzasenza sikhululeke, kusenze sikhululeke kwamthwakazi. Ngoba sinazelela ukuthi kule mizamo eminingi ethile ezama ukuthi isincindezele singayi phambili, babuye bakhohle ukuba thina esikwenzayo asikuceli eHarare, thina sikucela eBritain, asikuceli futhi leBritain. Siyakudimanda because it is our right.
Isikhulumi umeli sabesifazana kubandla le MRP unkosikazi Sithemba kuye moyo uthi uyalusekela uhlelo lolu ngoba yibo abazwa ubuhlungu njalo bafelwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugura hundi.
Petition le kunyomongameli iqakathekile kakhulu ikakhulu kithi sina bantu bakomthwakazi ilosizo kakhulu ngoba yithi esafelwayo yithi esakuzwayo ubuhlungu kunje kunje nje asilabazali asilabomalume asilabogogo yithi okumele thine sikhona siyisayine le petition ngoba ikhulumela labo ababulawayo ngesikhathi seGugura hundi ukubana asithokozi ngalokho okwenzakalayo ngesikhathi seGugura hundi sibuhlungu futhi esikufunayo ukubana sithole ama-signatures angafika 20,000 ukwenzela ukuthi laba bantu abafaya bengakhulumanga namhlanje sibe yithi esibakhulumela ngokubasayinela ukubana siyalifuna ilizwe lethu siyawufuna umthwakazi ngoba bafa befela ilizwe labo thina so esikhona esiphilayo sifuna ukugcwalisisa injongo yabo abafa bengayigcwalisisa ngo
ibandla lemthwakazi Republic Party lenelise ukuthola ama-signature edlula amakhulu amahlanu njalo lithi lizangena kuzo zonke iziqinti ezikomthwakazi lasenkabazwe lidinga usekelo ukuze liyekwazisa amazwe omhlaba ngesinqumo elisithetheyo njengoba umbuso okhona elizweni ulobandlululo locuku. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eChabalala Hall ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla. Lanxa inhlanganiso yeWorld Food Program iqalise kulinyanga ukuncedisa izakhamizi ngokudla, iningi lithi alukutholi lokhu ukudla. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye lenhlanganiso yeWorld Food Program WFP, kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela, okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala. Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima, abanye bayaholi abaningi abaholi, so indlala lapha inzima, abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala, impuphu iyadura, imali yangikhona vele kasila, abanye asisebenzi songuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho.
Amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane Mnumzana Gibson Spanda othabenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla.
Ake ngabe izinto zinzima zinzima straight in, so lalapho elibona khona lingakuthumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Indlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakudla into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthini. Indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima kobe lime kathe singezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Isimo sendlala kubi, kubi sibili, kudura kwezinto, impuphu iyadura kunye umali asawungakwazibona 10 kg yafika ku-110. So umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle, ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina vele zimuli, nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something ngapha vela usebenza uholi. Umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono.
Unkosikazi Juliet Nkiwani, umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Women Development Association of Zimbabwe, i-WDAS, uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP.
Indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenile umuva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili 7.7 million badinga uncedo lokudla. Okwamanje linhlanganiso incedisa inani labantu eledlula izigidi ezintathu ngokudla elizweni lonke jikelele. Kusenza lokho lunodaba izakhamizi eGwanda sezigcothoze inyathelo eluthethwe luhlangothi lwamanzi olweZimbabwe National Water Authority zinwa elokuhludunela umasipala waleli dolobho izimota ngenxa yesikwelede. Isikhonzi somthethwandaba waphezulu sathatha izimota ezifika phose ithumi ezigoqela ezokuthwala abagulayo nezokucitha umlilo ngenxa yesikwelede samanzi osekujeya izakhamizi sengozini. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi lokho akulunganga.
Kuthi kungaba nomlilo kathi simlilo sawucitha ngani? Kungaba ne-emergency yokuya esibhedlela omuntu uyahamba ngani? Yikho lapho esile issue khona. Secondly, kade sathi izinwa le-councilor baqeda umsindo wabo and sabanika i-solution yokuthi umsindo bawuphele ngokuthi izinwa ihande over i-plant yokuprocessa amanzi ku-council yeGwanda. Sicela ukuthi indaba le ilungise iphele. Sifuna ukuthi indaba yamanzi le ilungiswe once iphele kubekho ukuhlala kuliwa phezu kwethu kanjalo.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Majale uthi isikwelede lesi sasile minyaka kodwa baphakathi kokukhulumisana lezinwa ukuze baxazulule lolu daba.
Isikweletu sezinwa ngisakudaladala kusukela isikhathi laphana uJomba azakhavela isikweletu ebantwini kodwa azakhanselelanga ikhansili lezinwa. Kodwa kuqakathekile ukuthi njengengathi zikahulumende sixoxisane sibone ukuthi udaba lwakhona lungaye singaliphatha njani. Simangalisekulanqamzana bezothola isikweleti bathatha even izimota zenezizitizinezingamadonesini ezinjengezomlilo ama-ambulensi kanti-ke kukhona ezinye impahla ezinjengezindlu abangaku-athasha o
ethi khulumeli sezinwa unkosikazi Majori Manyonga uthi udaba leGwanda lusezandleni seziphathamandla zogatsho olubona ngezokulima esinganelisanga ukuxoxa lazo. Okwamanje umasipala othenga amanzi ezinwa abesethengisela izakhamizi osewudala ukuthi umthelo wamanzi kuleli dolobho ube phezulu kakhulu kulamanye amadolobho. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini esele kufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Siqoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures, lama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyaba ukuthuthukisa izama kubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma councils as in the council you know why city council sitting ngingalisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagquma abanye bakhona sebaba ngaba-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sisebenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo silama esithi ngama-leadership trainings. Labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane benika imibono yabo emphakathini emhlanganweni engabe senzakala emphakathini engabe senzakala kobulawayo emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu youthsiminfo@nydt.com youthsiminfo@nydt.com kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho kuzaba lo muntu ozabaphendula ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuzani PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthazi ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu nomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Lelaye.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi abantu baphila njani kuleli dolobho kulandela umbiko wekhansili othi ngenxa yokusilela kwamafutha epetrolo ledizili ayiseyi kufeza ezinye imfanelo zayo.
Hayi, bekungcono kakhulu. Ngenze ke ngikhuluma amangathi kuye kungcono bebezama ngendlela zonke ngoba izizi bezimuthwa zithathwa zibe zonke ngesikhathi esifaneleyo. Lawo ungakhuthi ukuthi ufake phandle uyabe ukhuthile. Bekungebungcono ngaphandle kwazo zona ezitishi nje ezidubuka ngokuphele sonke ubona kubitshele sezidubuka. Kodwa bekungebungcono kakhulu ilanga langolwesihlanu lonke bekumele ukuthi sibone ilori yaba isidlula isidobha isidobho ongamasaka sidobha amaplastic sithatha izili ihamba nayo noma bekungabe kukhutheka kodwa bekungabi into eyenzakala ngokuphela. Ibiyinto engabe ungakhuthi izike yedwa kodwa kusasa kwakhona ngakhulunywa babuye bazozama ukuthatha izili zonke zona keze ababe bengathathanga.
Ngalokho kokuthi abantu bezigcinele izibi endlini-ke kuyasebenza?
Akusebenzi. akusoze umsebenzi ukuthi inokuthi yonke lezi lapho kunesikhala nje sokuyadapa kuzabe sokujansa kuzaba lama-refis ama-refis jamsa amaningi njalo kuzaqhamuka umkhuhlane kakhulu kuzagule okholeka labodaria yonke nje imikhuhlane le engcekeza izaqhamuka ngoba kunjenje ukumane sizizi kunzima abantu bebevele bephendula lahla kodwa ngokubana izibi bezithatha bekulelanga lokuthi ziyathathwa bekusenza kube lula lokuthi kwephule khonokhu kingabi kuningi kakhulu kulahla kwezibi nje noma nga sokuthi sizaba lama-refuse dump amaningi kakhulu
ukhweziwe imithelo ikhathaza njani abantu
imithelo yonke kusho ukuthi yonke nje ephathelene leze-service delivery okubhadala khonokho ama-nothing iphatholizii amanzi wonke njengoba sika amanzi siyawasebenzisa yonke kukhweziwe okuzakhathaza izakhamizi ngoba bezivele zisehluleni iningi labantu bebengenelisi ngoba bebezama ukuphosela okuncinyana bekungcono kulalokho esesikufakele ngoba veleni 239 ngingayithapha ngaphi kwakithi mntanami ngenyanga ukuthi ngiyifake ngiyengibathalala lezidlabela empopho bakuforumthi kumbe laba babamaleja abazonelisa bazakhulumisana bonelisa ukuthi bafake leyo mali amanzi nomebeu abesengcono kodwa nje abantu bebekhala ngokungahlambuluki ukuthi ahlambulukanga ahlanzekanga akuye i-brown elombala ongamuhle uyakwazi ukuthi amanzi kumele abekliyenzele abe mahla uthi wanatha lawo wathokozelela abe lombala wona leyo ukuthi hhayi alodaka batho sibabuza ngoba indaba bathi hhayi lidaka kodwa kake ngimanzi ngoba bafaka leyana umuthi ohlambulula lena leliyani udaka ukuthi lingalimazi abantu
sakhuluma layo i-council isitsho njalo ukuthi amanzi lawana lanxa engabukeki nganale ngcekeza awagulisi manje abantu bayawejayela yini
akunanto abangayenza abantu ngoba amanzi lempilo amanzi ayafuneka aqala abagulisi abantu bake bahlupheka ngawo amanzi alizisizisi sesaphapheka nje singobulawayo sichele nzima ngezisi kodwa kuthetha kufika kufika lehla ngoba ishenye into ungajwayela vele ukuyisebenzisa icine ivumelana lomzimba besystem ukuthi hhayi lokhu vele kurayithi bagcina abantu hhayi sokungani kungcono kungcono kodwa lokho eyibrown kodwa sebesihlelile phela ukuthi bafake umuthi engeyikho sokuselapha
imbiko leyi eyokuthi councilor iseyikwenelisa ukufeza zonke imfanelo zayo iyafika yini kuzakhamizi
ibingakafiki kuhle lesi sazi njeabalutshwana sizama ukuthi sikhulumisane lezakhamizi ezinye sizitshela ukuthi emadeda lapha kuzaba nzima sekudingakala ukuthi sibambane njengezakhamizi abanye besesiqabisile ukukhuluma ngakho ukuthi heyi lapha kube kunzima mina labomakhelwane abantu bembatshela ukuthi angikwazi ukuthi izibi zethu sizazibamba njani ngoba izisiqokocela sendaba abantwana yabaza amagampu bayathandi zaba bona sebebambele ngalesi ngcekezi ukuthi khona nje kuzabhoda kufike ebantwini bonke jikelezi
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane Kolunye udaba umkhokheli webandla le-MDC unkosazana Thokozani Khuphe ulandule umbiko oyethulwe ngumnumzana Jonathan Moyo owayeyisiphathamandla sebandla le-ZANU-PF ukuthi ibandla lakhe lacela imali kumnumzana Moyo labanye bakhe abazakala ngokuthi i-G40 e-South Africa ithume umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDC umnumzana Khaliphani Phukeni wethule umbiko ekulandula lokhu esithi umnumzana Dube waya eNairobi ebizwe ngumnumzana Moyo wayefuna ukuthi unkosazana Khuphe ayekele ukulwisana lomnumzana Chamisa bebangabukhokheli be-MDC umnumzana Phukeni uthi i-MDC ayimlalelanga umnumzana Moyo ngoba yahle yaqoqa umhlangano wayo we-Extraordinary Congress embikweni ofanayo umnumzana Jonathan Moyo unyathele ibhanga le-RBZ ikhonzi ngokuthi linikeze indodana kamongameli Mnangagwa uFarai Mlotshwa imali ngokungekho emthethweni i-RBZ layo yethule umbiko ikuphika lokhu indikimba yombiko kamnumzana Moyo oyethulwe ebulenjini be-Twitter ibiyukuthi iziphathamandla zebutho zilisana lomongameli Mnangagwa singakazikhethi ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela amapolisa ahlasele abatsha ade besendlini. Ngamnumzana Job Sikhala, umkhokheli webandla le-MDC. Hayike siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.